Charamba, I think ngalezo nsuku wayevele ekhona le lapha ethengisa khona amatomatisi ngakwazi vele ngakho laduzane lendaba yona leyo. Ngobana nxa ngakhuluma ukuthi khona kwakule mpi eyayiliwa both sides, ukhuluma ngento ezika-1979 early 79 mid 79 kusiya emuva kubo 75 lapho kwaqalisela khona ungazali impi sichisa sokulamagorilla sivini. Lokhu akukhuluma kwe-Gook Round lokhu kuthiwena hhayi impi kwakule mpi eyakula Gook Round eyake yahlangana the exchange of fire lama dividends kumbe lama ex zero whatsoever ababe deploy kuphansi laphana, ngobana those people were deployees ababe fakwe njengamabomo laphana babengasoba kankomo kumbe izaphu bakhona bagijima besiya khona kuphela besizwe ingazani kunabanye babo khona ngale bafika labo baba ngama victims for the same abantu bona labo ababe cabanga ukuthi khona ngama ex zero traders. So you'll find that nxa ikhuluma esitho njalo uyalihlambaza umuntu okukhohlakaleyo owazi ngempela sibili ukuthi khona laphana kwakubulawa edefenseless somebody umuntu wayesiyabulawa nge-bayonet. Thina abanye into le besiphelile kithi le sesithi kayenziwe ngendlela efaneleyo. Nxa ikhuluma esitho njalo uvusa amanxeba abuhlungu kakhulu sicina siba ngabantu abayathukuthela kube kathi into lebingazani sisungulwa kuhle ukuthi khona ikhulunywe ibona ukuthi ikhanjiswane njani abantu bemumathisane umlodi. Lokho okukhulumayo lokhu yangayikuwumana umuntu lwana simbalela nje ukuthi ukhohlakele ukhona laphana nje vele khona bana ngumthengisi omkhulu ngoba ngo-G40 lwana umuntu lwana angikwazi ukuthi kanti yena upresident umthiyelani lokhu ekhona phana umuntu we-G40 lwana nxa singafuna ukuthi sikhulume ngeqiniso umuntu lwana nje othanda ukubona isizwe sisiwa kabambanisa abantu. So kungameva kubuhlungu lezilonda azivulayo zona lezi ukuthi khona kwakule exchange of fire inhlamvu zasuka ngale ezinye zisuka ngale ngathi lapha ngatsho khona ukuthi kwaba le exchange of fire
bona labo okwakuthiwa ngama-dissident njengoba usitsho ukubana abazange bake bahlangane la mabutho we-Gook Round bengathiwa yini
akabazange belwisane nohulumende wezani kulabo gwefela lobo gayigusu abantu bavele besazakala ukuthi balapha individuals it was not even a section ababengatholakali behamba bengu-10 kumbe beba ngakanyane kwakuyingabantu nje babehamba nje maybe bengu-5-3